No, ukubona kwami into yokuqala ukukhulumisana. Kumele sixhumane sikhulumisane ilizwe lonke nje kukhanye leyindaba zomnotho ukuthi sizophatha njani. Kodwa kumele kube lezinye izinto eziqokoqela lapha sikhuluma mayelana ngomnotho, indaba yemali leya phansi, nemali nje jikelele ukuthi iphathwa kanjani. Into engani sithupha kakhulu lapha phansi ukuthi ama-exchange rate lawa ama-US dollars times 4 ngapha phandle emkambo lo kuthengiswa kwemali ngapha emabhange amakhulu 1-to-1. Into engani kumele isize leyo mashinazana nje.
Pho kwenziwa njani khonokho ukuthi kulungiswe moya?
Kuyakhulunywa baba, ngenxa yokuthi uhulumende wesaba ukuthi nxa singathi siyayekethisa leyi rate sisuke lapha ku-1-to-1 siye ku-1-to-4. Bayesaba ukuthi engxenye imiholo yabantu lentengo yezinto ingasuka nje ibe yisavunguvungu, isavunguzane sokuqhela kwezinto. Kodwa lokho kungenzakala, kodwa nxa sikhulumisana sibikithi sizawuphatha kanjani, kube yi-program eyama-9-12 months ukuthi siyangazi yikho esikuxwayisa khona, ngoba lokhu isivalo lesi imbiza leyisikila ungabe lokhu ingcunde vele uvale ngesivalo ungakhathaza phambili.
Siyabona njalo ukuthi okuhluphayo kakhulu i-bond note, indaba ingalahlwa moya.
I-bond note yinto encane, ngoba into enkalakaza yila ama-balance lokuthiwa o-RTGS. I-bond imali likhangele ngani i-circulation iyabe kule 400 million, but lawa ama-electronic balance imali esithi RTGS leyo itshaya kuma-11 billion iyo yinkalakaza. Lokhu ngumdlwana lokhu i-bond note. Kwesinye isikhathi yathola ukuthi i-400 million leyana hafu isemabhenki, 200 million yazibanjelwa amabhenki. So imali encane kakhulu esesilethayo. Into ekhathazayo yile imali inkalakaza esingama-electronic balance.
Kodwa kuyalungiseka khonokho?
Ye, kule ndlela sesiye saxwayisana noprofesa ukuthi singayiphatha njani. Inkulumo yakhona yilokho isiya phambili, kodwa kumele sikhulume lo muntu wonke nje, amapensheni, amakhampani, uhulumende. Kumele kuhlalwe sibili kube lidala. Nxa singakhulumisana nje sishintshisane ukuthi sesisenzayo, kungabi lo munye ohambela phambili kumbe njani. Sikhulumisane nje, into yakhona iyaphatheka ngenxa yokuthi iZimbabwe nxa sikhangela ilizwe eliyexporta 7 billion ngomnyaka, asonto okumele siyethule. Kumele siwenze nje ngendlela ngemfanelo sikuphathe sathola ubhalansa. Then ubugwelegwele of course yenye into ephambanisayo eyenza ukuthi izinto zingaqhani.
Ngathi-ke khonokho-ke nxa sikhuluma ngobugwelegwele moyo, siyabona ukuthi kuyahlupha kakhulu. Kodwa kudala abantu baxalisa ukukhuluma ngakho abakuhulumende, indaba bengakubamba esidukwini kuhle kulungiswe khonokho.
Into yakhona yokuthi into iyahlupha ngoba ubugwelegwele buphathwa kule mbaxo ezimbiwe, kulalowo othatha imali nalowo onika imali, and abantu bakhona kulocebela omunye nabe kuyinto ephansi engakhanyiyo kungela muntu owaziyo ukuthi imali zakhona zigeleza zisiya ngaziela. So yikho kuhluphayo, kodwa ngibona ngani sibili sesifike esikhathini sokuthi wonke umuntu sebona ukuthi uphatha solunyikinyeka nxa singayekela ukuthi sikulungise akusela sikhathi.
Ye, kodwa-ke kuziya ngesikhathi kuzalunga yini kungakafika ukhetho olubuyayo kuma-2023 khona?
Kumele siluphathe 2023 kasingeke siwubambe nxa singakulungisanga.
Pho kungenzakalani nxa ukuthi kunjani?
Angenxa umkonomi nxa uzovuthuka kuzahluka. So kumele sihlale phansi sibili sikhoxisane njengamadoda nabomama sibone ukuthi siyakulungisa, ngoba angiboni ukuthi singabuyekela kunjalo sithi hhayi asibeni sihamba kunjalo. Hhayi, sesifike naphana sibili ukuthi sokumele kuhlale phansi kukhulunyiswane, kuzwisisane, sithole uncedo, silungise ilizwe. Ngoba ye lapho esesifike khona sizabe sisebenza sesike uma-10 years lolu hambo, sesifike laphayana sinele ukuthi kumele kukhulunyiswe, kulungiswe njalo, asho ukukhuluma kuphela.